sizananzelela ukuthi ibhondi lethu lona leli silisebenzisayo kukanti utshwane ukuthi silithole. Kathesi ba-introduce i-$50. I-$50 vele kumbeni ngathi mina ngokwami mselufu mina njenge-informal trader ngibone ngathi kumbeni esandleni sami sengiyibambe kabili kumbeni kathathu. So kutshenisa ukuthi eZimbabwe kasila mali, i-currency yethu eZimbabwe kayibonakali, izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo bona bemkambo yensitha, bona labo esibathi ngabo sibhateleni emabhanga kakula mali. Kuba nzima ukuthi phandle lapha sithengise siyithole leyo mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali i-US dollar, i-rand, ipula likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo ne-exchange rate yangkhona isuka ikhathaze thina esithengisayo. Uyofanele ukuthi into ongayithengisa namhlanje ngemali ekhona ukuthi usuke futhi ususiyahuda iyabe ingasahudi. Njalo sibe sesinanzelela ukuthi silama civic servant abahola imali isemabhanga, uyabuya ethi imali yami ku-echo cash, imali yami ku-swipe. So nxa iku-echo cash, nxa sengithatha mini echo cash iliyana, kuyangizimela kakhulu ukuthi ngihambe ngiyoyitshintsha. Njalo uhulumende utshintsha ekunike i-50 US dollars, ungatshintsha ungathatha i-swipe kumbeni le-echo cash. So kayitholakali imali lokhu ibhoda isekhileta ebantwini abalutshwana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhono wethu, yibo abaphethe inoto yethu. Asisela ama-profits ngoba imali iphelela emoyeni. Bona la ama-2% ungaswayipha uthole uhajele imali eningi lokuthi sesehluleka lokuyikhakhuleta ukuthi umthuli uthethe malini emalini yakho.
Ezendlini lapho-ke imali eliyitholayo iyenelisa yini ukuthi iphathise? Sikhangele ukuthi kufuneka ukudla ngalesi sikhathi sekhisimusi, isikhalo ukuthi kulezikolo kuyini elikwenzayo.
Abanye thina njengathi esizisebenzayo sesinenkalakatha ezikoreti ezikolweni ngoba kasikwanisi ukuthi siyenelise ukuthi simithe esiyabe sifuna ukukwenza ngapha. Even lokutshintsha sisethumela emazweni ukuthi silama-runners abasihotela impahla, labo basi-charge inkalakatha zezimali okuthi sigcina vele sesidinda ndawonye. Yukuthi nje yinto esijayele phila ngayo ukuthi sithengise, kodwa sithengisa vele singabona ukuthi senzani, asiphumeleli. Siyacela uhulumende ukuthi ngawe yavula sibili imkambo emningi eyikhiphe imali e-reserve bank ingene ebantwini. Kala besilama $2 esanyamalala, ama $5 esanyamalala, siselawo sokuqalisa $10 ukuthi leyo mali inyamalala isiyanga. Sokutshenza ukuthi vele le mkambweni yethu i-$5 kusho ukuthi akusela into ye-5 bond, akusela into ye-even e-2 bond, kusho ukuthi into njengo ukuthi sesiqalisa even the frozen isiqalisa ku-10 bond, which is i-economy yethu vele hayi isewe kakhulu ukuthi yasi-affecta njengama-informal sector.